Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo omhlazi ku 18 Nkwenkwezi 2023 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje lamuhla umthethwandaba we constitutional court ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuphikisa uhlelo lo delimitation olwethulwa ngumkhokheli webandla le-MDCT Mnumzana Douglas Monzora. Ukhetho soludumela emansumpeni kodwa ibandla le-CCC lokhe lingakakhethi abazalimela.
Siqale into entsha, saqala lohlelo olutsha solukhiphile inkokheli. So thina sesifikile lapho esesifike khona kwezinye izindawo soluphutshile, kwezinye izindawo kakalukaphutshi kodwa sisuthusekile.
Uhulumende weleBotswana uthi akasoze angezelele iholo labasebenza ezindlini abaphiwa imali engaphansi kwamadola eMelika alikhulu ngenyanga.
Omunye akutshela ukuthi ngikhangele umntwana, ngiwatshe, ngigezise, ngipheke, ngikline endlini, bona okwabo kufika bedinga ukudla.
Ibandla le-CCC lithi kumele uZulu akhumisane umlotha abambane ukuze enelise ukunqoba ibandla le-ZANU-PF.
Sithi thina sithanda ukubeka mhlophe ukuthi asibindani lamanye ama-opposition, mbe mancinyani, mbe makhulu, mbe madala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lamuhla umthethwandaba we-Constitutional Court ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuphikisa uhlelo lwe-delimitation olwethulwa ngumkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora. Nxa umthethwandaba ungabona lolu daba lulesisindo, ukhetho oluzayo lulakho ukudluliselwa phambili. UMonzora uthi uhlelo lwe-delimitation alwenziwanga kuhle njengalokho okwathiwa ngamanye amakhomishina e-Commission yezokhetho e-ZEC ayisikhombisa angavumelananga lalolu hlelo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Ukhetho soludumela emansumpeni kodwa ibandla le-CCC lokhe lingakakhethi abazalimela. Leli bandla liqale uhlelo lwalo lokukhetha ukuthiwa abantu bazakhethwa emphakathini ngenyanga edluleyo. UZulu sele ephethe owangaphansi ngemva kokuba omunye wabakade ekhethiwe uMnumzana Sindiso Mazibisa ethe ukhethwe lanxa ubengasolunga lebandla le-CCC ngakho kamukeli ukukhethwa lokhu. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu saqala ngumbuza ukuthi luhamba njani uhlelo lokukhetha.
Asonto emangalisayo ngoba wonke umuntu uyawenza amaphutha kodwa owakathesi njengebandla njengohlelo olutsha siyazigqaja njalo siyazincoma ukuthi siqale into entsha, saqala lohlelo olutsha solukhiphile inkokheli. So thina sesifikile lapho esesifike khona kwezinye izindawo soluphutshile, kwezinye izindawo kakalukaphutshi kodwa sisuthusekile ngendlela okuhambe ngayo ngakho. Lanxa kulamaphutha esiwabonayo esizakwanisa ukuthi these are housekeeping issues esizakwanisa ukuthi sizikhulumisane ngazo ukuthi zilungiswe ukwenzela ukuthi into yethu ibe yinto ele esikhangela ngezinga elingaphezulu.
Sizwe kuthiwa bakhona abanye abakhethwayo abafana loMnumzana Sindiso Mazibisa abathi bona bakhethwe bengasomalunga ebandla. Kungakuhamba njani njani njalo ungasitshela ukuthi likulungisa njani lokho
usindiso mazibisa ngiyamhlonipha kakhulu ligqwetha indoda emele kakhulu ibulawayo iactivist lingamkhumbula kuhle usindiso mazibisa wayelilunga le MDC wakhontesta under MDC eyayikhokhelwa ngalesenasikhathi ngu-Professor Wolfman Ncube singakafomi MDC Alliance. So usindiso ube lilunga lomzabalazo ngakufaka ngaleyo ndlela. Ube ngeke simkhiphe ukuthi ulilunga lomzabalazo lokho asingeke sivumelane lakho. Engabe engazange waba lilunga le-Triple-C ngoba yinto entsha efonyiweyo. Kodwa wanominethwa ngabantu ngoba wayengasoke ale nxa abantu sebemnominethile ngoba babekwazi ukuthi laba abantu bemnominetha usindiso lilunga lomzabalazo okhangelele ukuthi abise inguquko elizweni laseZimbabwe ngalokho bamnominetha ngento eyodwa ehlukeneyo kulokuvuma inomination so ukuvuma inomination kumbe ukwala inomination bese ukuye like anybody else ukuthi engala ngezizathu zakhe azifakileyo hatshi ukuthi bengasolunga lomzabalazo ube lilunga lomzabalazo ngiyakhumbula sisigijima sisonke ngiyakhumbula sisenza ama forums sonke sishare same platforms kuma debate kusase labhlawayo agenda usindiso ube lilunga lomzabalazo ofuna ukuguqula akula muntu ongayenza iphutha nangu yana uprofessor Love Momaduku uke walenza iphutha wadirejestwa wakhitshwa okuthini amele abantu so lanxa lokho kwenza isehlakalo esinjalo sayehlela umfowethu njengusindiso mazibisa akumelanga kwahlu kube lihlazo.
Hello ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla lesi-CC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Uhulumende weleBotswana uthi akasuze angezelele iholo lezisebenzi ezendlini eziphiwa iholo elingaphansi kwamadola eMelika alikhulu ngenyanga i-$100. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu umqondisi Dube eseGaborone kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi kweleBotswana unkosikazi Anna Mukheti uthi urhulumente wakhe asoke ayengeze iholo lezisebenzi zezindlini okwakhathesi iholo leli lime kumapula adlula nje unkulungwane yodwa i-1084 pula okuyimali engaphansi kwekhulu lamadola emelika. Umukheti uthi isizathu sokuthi urhulumente wakhe engakhuphula iholo yikuthi abasebenza endlini ngabalandleko eningi efana lokubhatala lapho abahlala khona kanye lokuthenga ukudla.
Udirisa motakasi wamolapeni haduele rente uhaduele motakasi hadu
ababhadali irent, abathengi kudla, abathengi amandla kagetsi. Lokhu kutsho ukuthi iholo labo alilandleko eziningi.
Kodwa inkulumo kaMukheti isolwe ngabamabandla ezombusazwe aphikisayo kweleBotswana besithi abasebenza ezindlini labo balezinye indleko ngakho kumele iholo labo likhuphulwe. Omama abezimbabwe baseBotswana bafana lonkosikazi Bonganang Mdlongwa labo bayalisola inyathela lokuthi kungakhwezwa iholo.
Vele yona indlela umama lo akhuluma ngayo yiyo ebonisa ukuthi abantu basebunzima baphila nzima. Abantu bayagqilazwa ezindlini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe umsebenza. Nxa evele wathi ufuna umuntu we stay in, kumele abekwazi ukuthi uvele uzosebenzisa amanzi akhe, uzosebenzisa amagetsi akhe. Sile family, sile mizi. Konke okwenzakala emzini wakhe akwenza emzini wakhe yena ngemali ephezulu ayiholayo. Thina sikwenza ngemali yona le encane abasinikeza yona.
Uqhubeke esithi kunzima ezindlini ngoba uphiwa imisebenzi eminingi kodwa iholo lilodwa njalo li phansi.
Njalo futhi imisebenzi yakhona uthola ukuthi uyabuqhatshela imisebenzi stay in ukuthi kuthiwe uzosebenza abantwana kodwa uzathola ukuthi sokufuywa lenkukhu ngokuthi wena uvela ngaphandle kwelizwe. Iningi labantu abasebenza ezindlini abavela phandle kwelizwe. Njalo i stay in umuntu ovela phandle kwelizwe ngeke afika afuna indlu yokurent. Ngaleyo mali angabhadala irent, angeke abhadale irent. Aba appreciate, batshengisa ukuthi aba appreciate lokho esibenzela khona abantu labo.
Le imbono njalo eka Nkosazana Sinikiwe Ncube ohlala eGaborone othi kulokuncindezelwa kwabanye abanye abasebenza ezindlini.
Don loba kunjalo mne wethu, umuntu phela ekhaya le uyabebhadala irent. Ele umntwana efunda, abantwana babe befunda. Ubhadala irent abantwana bayafunda, i-1000 is not going to be enough. Phela umuntu lona imali uyabe sesebenza ukuthi ahambise yonke imali ekhaya, akula mali asala layo.
Ukhala ngokuthi umama abasebenza gadalala kodwa iholo lingahambelani lo msebenzi.
Omunye akutshela ukuthi ngikhangela umntwana, ngiwatshe, ngigezise, ngipheke, ngiklin endlini. Bona okwabo kufika bedinga ukudla. So umsebenzi wonke lo ukhangelwe ngumuntu enalo ukuthi waholi 1 point something yena leyo. Imali le incane kakhulu. Bona unganazelela bona abantu besitwane nabafuni futhi imisebenzi yezindlini.
Udaba lolu kade lufike edalela ephalamende lapho amalunga amabandla aphikisayo aswele kakhulu isiphatho sabasebenza ezindlini, ikakhulu iholo labo. Bathi uhulumende kumele azame ukukhuphula iholo liye kumapula ayinkulungwane lengxenye i-1500 uma kuthiwa osebenza endlini uhola imali encane. Abanye abeZimbabwe bayesaba ukuyabika kwabomthetho uma bengaphathwa kahle ngoba bengelancwadi zokuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ibandla lesi-CCC lithi kumele uZulu wesigaba semaNdebeleni akhumisane umlotha abambane ukuze enelise ukunqoba ibandla leZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi abantu ikakhulu abesigaba semaNdebeleni bayaxophana kakhulu betshelana amagama ngoba bengamabandla achiyeneyo. Umafa utshele Studio 7 ukuthi kumele abantu balesi sigaba behlise umoya ukuze badonse ndawonye kulokuhlala besolana bethukana.
Mahlabe Zulu, ibandla labantu iSizwe Coalition for Change ethungamela ngubaba Adolf Chamisa sithi sifuna ukuqondisa indaba ezihluphayo esingathi ngumhlahlandlela we-2023 elections. Okokuqala, sifuna ukuchasisa ukuthi cha ama-opposition political parties wonke ayafanana ngoba abindana leZANU-PF. Okwesibili, sithi thina sithanda ukubeka mhlophe ukuthi asibindani lamanye ama-opposition, mbemancinyani, mbemakhulu, mbemadala. Ama-opposition wonke siyawaphakamisa, sisithi injongo yabo bafuna ukubindana leZANU bayikhuphe constitutional. Kumbe ngama-opposition akuma-ward, akuma-constituencies, akuma-regions, thina sithi injongo yabo lathi iyafanana ngoba i-objective noma esifuna ukufeza yikukhupha iZANU embusweni. Ngalokho sibona ukungani siqeda isikhathi sithethisana, sibindana, sikhozana, singalalela ama-radio, sibona ngani ngapha ngakithi sikhozana nsuku zonke uma siphiwa ithuba lokukhuluma i-Studio 7. Ungakhali singalalela same section uhlelo esishoneni aba alukukhozana njengamabandla aphikisayo bonke baqondana leZANU-PF. Anzake ngizwe ngitsho kwenyilanga besithi lo lalo kalunganga, lo lalo baphonga ukuthi bonke ncatsha iZANU-PF yiyo esibulale umbuso ukukhululeka lenotho yethu. Ngapha siyalalela nsuku zonke kuradio yabantu iStudio 7 esipha ithuba ukuthi lathi sikhulume yikuyangi sana sithi njengebandla mayuyu ayilale ngenxeba kulezi gwenqa zomlomo. Yikho sonke siyafanana, asichintshe nini sibone ukuthi amabandla angapha esintwini akhuluma limulunye, sibe sesithatha amala amanye amabandla avela kwamanye ama regions sikhulume lawo sibone ukuthi singabamba njani. Icaba leli likhulu kakhulu.
Kahle kahle kuyini okubangele ukuthi lethule lumbiko?
ngoba ngibona ngani isikhathi esiningi ukuthi sihlale phansi sifeze umzabalazo wokuthi singabamba kanjani ikuhoza. Mina engikhulumela ibandla labantu iCCC sithi singabantu banye silenjongo yinye, sihlupheka sonke, akula muntu esintwini ongazange ibulawe isihlobo igukurawundi. Ngalokho asibambanisaneni kwenzele ukuthi aphe sivota singayiwinisi iZANU-PF. Sibona kwezinye indawo ngo-2018 iZANU-PF yayiluze 15 constituencies kodwa ngenxa yengxabano esilayo yacina isiwina yoni ile minority. Ngalokho sikubonile enka South sakubona kubulawayo South lezinye izindawo lezo ukuthi singahlanganisa lapho esesile two candidates noma esile esadabulana ngamabandla ethe opposition iZANU yayile minority kodwa yagcina iwina.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amapholisa eMasvingo abophe amadoda amabili uNelson Matsange loFrank Dirivani abacatshengelwa ukuthi badala amacala obusela lobugebengu adlula amachumi amabili lanhlanu 25 kulesi sigaba. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wahlangana losibalukhulu womanyano we-Commonwealth unkosazana Patricia Scotland kwelengilandi wamtshela ukuthi kumele aqale alungise udaba lwelungelo loluntu andubana eleZimbabwe libuyiselwe kumanyano we-Commonwealth. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, ngiyabingelela endlunkulu esenza kithi samaNdebele. Cela sizakithi sihlanganeni, siyahlupheka bafowethu, odadewethu, bazala abasizanayo bayahlupheka sihlanganeni madoda. Becela ngozehlisayo undodana Evans, umzulu kwamasuza, phansi ejolojo. Cela umthokazi uhlangane, konakele.
NgiseStudio 7, sakubona msakazi, igama lami nguBeauty Moyo. Ngicela usizo, ngisizalwane saseZimbabwe, ngablokhelwe i-ID yami. So ngicela usizo lokuthi inga-unblock kanjani ngoba dala ngiloko ngilwisa ngena lapha e-police station kodwa usizo kanilutholi. Ngicela usizo.
Nqum shelele. Siyabonga bantu bakithi, siyabonga. Into nje engiyibongayo, ngibonga nina Studio 7 ngokusisakazela day and night ukuthi sazi ukuthi vele singaphi siyaphi sisuka lapha siyanga. Engikucela nje ukuthi abantu beke belahle lolu siko lokuthiwa olwe division lokuthethisana. Vele noma ungathethisana noma ungayenzani akulanto ozayiyakha. Into eyakhayo imoya emibi ukuthi bebulalane, imoya emibi ukuthi abantu bengazwani. Into efunekayo laphana ekhaya ikukhipha iZANU-PF phela, not ukukhipha amashoni. No, i-translation yethu ithi kufanele ukukhitshwe iZANU, yiyo ecindezela ilizwe. Amashoni hayi ayisiwo wonke. Asehlukaniseni, noma ungathi mina ngilishona kulungile ngoba ngumuntu kaNkulunkulu. Into engikhala ngayo yenalo ukuthi abantu siyayehluleka ukuthi sikhulume into e-straight ukuthi ukhulume into ejekileyo. Ngiyacela nje ukuthi bantu ake silandeleni amasiko, siyazi into eyindlela. Ungathatha uthethela kwenyoni angikwazi ukuthi uzakulungisa ngayo ngoba uyabe usuthethe usiko lwento ongayaziyo ukuthi uhambe usithi wena uyilokhu, wena uyilokhu. ongayisiyo umuntu ngubani. All people were done by God. Thank you very much. Thank you.
Okay. Salibonani basakazi weStudio 7, ngiyalibingelela labalaleli. Sibe sesithi congratulations kumayelo movement abawinileyo, laba bathe badliwa lingalahla imbeleko ngokufela. Sitshayela omama ihlomba, omama abangenile ngobuningi, liqine makhosikazi amahle. Hayi omama nxa besenza sokuyajabulisa, liqine kakhulu phela, lisebenzele iphathi ukuze siwini kakhulu ngapha emathabeleni. Hayi emashonaland, hayi emashonaland sebebhidlizile ogift lingabesabeli. Bona umnanga kengaqambiso iday yokhetho. Aliyakwazi ukuthi vele eZimbabwe sikaze silanda ama-elections kuze kugcine sokusiyavota, abantu bengakwazi ukuthi bavotaneni kusemnyameni. Luvalo uzamile umnanga kukhampeni emashonaland, bazama ukufaka ama-primary yazo, bathi bona kule 87,000 ama-sales. So bakwazi phakathi kwe-87,000 ama-sales, iZANU-PF ile 3.5 billion abantu kulawo ma-sales. Bathe bevota kathesi kuma-primary babona abantu abavotile abafika yona 50,000. So konke khona lokho izinto ezimtshayisa ngekhanda. Qinanini lana emathabhelilendi njenje emashonaland, abangasavumi vele iZANU-PF noma ezalufaka lolu langa lokhetho. Esadicide ukuthi yenze njani njengoba siyeza ukuthi ifazi lethunyiwe banikwe 10 billion ukuthi behambe bekhampenele iZANU-PF ama-CIO. So liyakwazi lana ukusebenza kwama-CIO. So nxabela ingenele emzini yenu doba idokumenti, nanzelele ukuphendula, nanzelele vele into eziningi kakhulu, ngoba liyabe lingakwazi ukuthi bangena besenzani, ngoba bangena belabantu bezanu-PF elibaziyo. So naliyabe lingakwazi laba abanye elingabaziyo ngama-CIO, ngoba bephinkalakatha imali lani liyakwazi ukuthi imali impande yesona. Asiqinenini singathengisani emathabhelelendi bakithi, sifile kwakwana ngegugurawundi kathesa kubanjwana abantu bekhiphe iZANU-PF. Ngiyabonga.
Basakazi livuka njani? Livuka njani Studio 7? Abantu bakithi kumele batholise ulwazi ngobungozi bezanu, kakhulu emakhaya. Emakhaya kumele batholise ulwazi olugcweleyo ukuthi balalele ilokhu zeninews zefake lezi ezezanu lezi ZBC. Ma usuzothola umuntu isifemili kamgabe balemaplaza afika 21. Usunanzelela ukuthi uIan Smith kungenzeka ukuthi wayele plaza eli-1. Iplaza eli-1 lelo uthola ukuthi lalisenza ngcono, lilethela abantu ukudla.
Sanibonani, sanibonani kwi-Studio 7 basakazi bethu nonke nabalaleli be-Studio 7. Bona ibulisayo lapha ngumdala Khumalo, ngilani egoli bakwethu. Hhayi, engingakho-ke namhla lapha yile inkulu uma ekhulunywa ngulusisi ohlele ikhuluma lapho kuStudio 7 ngaviki wonke, ethi yena lonyaka i-CCC ifuna ukuthi igcwalise ama-candidates amashona iMatabeleland yonke jikelele. Hayi, lokho-ke akumangalisi, yindlela vele i-CCC esebenza ngakhona. Uyona umthetho wayo amaNdebele iyawazonda. Awuboni ngitsho nemihlanganweni yayo ye-CCC abantu abafana nabo-Welshman Ncube lezinye ikhulu zamaNdebele sebakhetha ukuthi sakhuluma emhlanganweni ye-CCC. Angathi uyasukuma uthi uyakhuluma u-Welshman Ncube, bamlengise, bamnikise. Kodwa kungakhuluma abantu abafana labo Kambalani, abantu abafana labo Magalela Mafa noma uBiti bayalalelwa. Abantu abafana labantu besiNdebeleni uma bekhuluma emhlanganweni ye-CCC bathathwa njengabantu abangaphelelanga emakhanda. Asimangali thina, yenye indlela yokuzama ukuletha igugurawundi ngenye indlela ukucindezelwa thi. Kodwa la khonoko kuzehlula, ngoba la i-ground yehluleke ukuthi babulala amaNdebele iwaqeda. Sasicabanga ukuthi izabaqeda abantu, kodwa basi uNkulunkulu ekhona, abantu bonke bakhona. Siyabonga.
Studio 7 nenja. Hayi, siyamuzwa uJoseph Chumi uthi abantu babothi ubaba uMnangagwa bengamani bethu uMnangagwa. Hayi, kuZANU-PF kwakithi siyazi ukuthi vele uMnangagwa mayeke waphuma elizweni waya phandle, okusalayo mayebuya fuze abaholi bethu esibathembileyo abendlu kamthwakazi obabugawule nabojoseph Chuma bekhulume into engekhoyo. Alikho ibandla okuthiwa liyahlala lona lingelenza kuhle kokuphela lingakaze besolane. Siyaye sibone khona la kubo-South Africa abantu be-ANC eliyilibandla elibusayo yibo abaqala ukuzisola bona, yibo abaqala ukubambana ama-mistake bona, yibo abaqala ukubamba u-president i-mistake bona engakabanjwa ngamabandla aphikisayo. Bevele bemtshela ukuthi ma that's why ubona ama-president amaningi e-South Africa vele ma engenzi kahle, kabalinde ukuthi ezeze khutshwe yibandla eliphikisayo. Bona abebandla lelo elibusayo bayamkhipha. Kodwa kweZimbabwe ukuthi eZimbabwe omunye lo munye ucabangela isisu sakhe bani keke ucabangela ilizwe ngabe bakhona abacabangela ilizwe vele ngabe akukho lokho esikubona kuyenzakala.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa edolobheni le-Allen esigabeni se-Texas aseveze igama lomuntu odubule wabulala abantu abayithoba minwembili emall okuthiwa nguMauricio Garcia. UGarcia ube leminyaka yokuzalwa ngamachumi amathathu lantathu laye wadutshulwa ngamapholisa wafa. Kuthi ngesonto kulabantu abayithoba minwembili abafileyo ngemva kokuba imota ebitshayelwa ngesicubu ingenele abantu yabageca. Umtshayeli ongakavezwa igama kumbe injongo yakhe yokwenza lesi sihluku ubikwa laye elimele njalo usesibhedlela. Kwelunye udaba lwezemelika, ucwaningo olusanda kwenziwa luveza ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump ulakho kunqoba umongameli Joe Biden. Ukucubungula lolu daba ke sizwe ingxoxo esiyenze lomnumzana Dan Moyo.
Well, ama-Republican, I think bona vele mthetho wabo ba-confused. Okokuqala sizobabona besiba banenge be-challenger i-presidential, ama-primaries e-presidential. Sakubona kusenzeka ngo-2016, lapha babefika around 24. And all they did was kwanceda u-Trump ukuthi abe nguye ogcina isiba yi-nominee yama-Republican. Siyababona njalo futhi bephinda, bekwenza futhi khona lokho. Ukuthi waye bengafundi. Ngani asazi ibase yona ikhanya ungathi ilokhu iqinile ngokufuna uTrump. So laba abanye abaningi laba okuzoyenza nje ukuthi bazodiluta ivote yama-primaries uTrump agcine winner futhi ngoba besehluleka ukuthi bazwisisane badinge i-candidate eyi-one abavumelana ngayo wonke i-challenge uDonald Trump. Yiyo mina nje indlela engibona abangaba le ndlela yokuthi kube lenye nominee engayisiyo uTrump ngoba kungaba nguTrump vele uBiden uyawina futhi ngoba abantu vele uTrump abamfuni ngoba watshe ngisukuthi i-leadership yakhe yayisihambisa ilizwe ku-direction e-wrongo kakhulu, i-isolationist direction, lapho i-United States yayisiluza, yayisilahlekelwa ngamandla elawo umhlaba wonke jikelele.
Kona kuma-Republicans, ubona ngani ozaphuma abe nguye ozancintisa engaba engubani? Njengoba kwakathesi siyabona ukubana umnumzana Donald Trump nguye okhokhelayo kodwa ukhanya olendubo zakhe ezimbalwa ezingagcina zibangela ukuthi engancintisi. Ubona njani wena lo?
Khona manje engingathi ngama top contenders esiwabonayo nguye uDonald Trump bese ukusiza uDeSantis, I think bese ukusiza lo governor weNew Jersey lo okuthiwa nguSununu, uVice President Pence laye ukhona kulawo bantu abaphezulu esikhangele ukuthi bazo contesta ama primaries awama Republicans. Kodwa esikwazi ukuthi i-base yama-Republicans ilokhu igcizelele itenta ku-Trump and kuzo need ukuthi la amanye ama-Republicans ahlakaniphe ukuthi bawine against uTrump. Siyazi ukuthi uTrump njengoba usisho ulendubo zakhe eziningi, ulamacala amaningi athethwayo khona manje ezinkantolo ezihlukeneyo. Ulecala eGeorgia lapho ayethesa icala lokuzama ukutshontsha ama-elections ka-2020, ulecala eNew York aletheswayo olodaba lwamabhizimisi akhe, ulecala elinye esilizwayo lokudlwangula aletheswayo khona manje lise ma-courts njengoba sikhuluma. So uTrump eventually amacala layo amshuthi ukuthi elinye lakhona lizonamathela and kuzoba nzima ukuthi a-contest. Kodwa in the meantime ama-Republicans i-base yabo ilokhu i-behind uTrump. So sizobona ukuthi azohlakanipha yini amanye ama-challengers la, especially uDeSantis ungathi nguye ongathi ule chance kakhulu ukudlula abanye. So sizobona ukuthi bazohlakanipha yini ba-unite on i-one candidate is a challenge Trump. Hayi ukuthi bangene bebaningi befika ama 20 something.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 ese Virginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko ebezikhokhela. Ukhetho soludumela emansumpeni kodwa ibandla le-CCC lokhe lingakakhethi abazalimela. Uhulumende weleBotswana uthi akasoze angezelele iholo labasebenza ezindlini abaphiwa imali engaphansi kwamadola eMelika alikhulu ngenyanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu-Chris Gandela.